So we see ka disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 26 kuMpandula 2021 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Abazali abaningi bathi bahlutshwa yikumemetheka kwegciwane le-COVID-19 ezikolo.
Nxa sibanje i-COVID yakhona layo khona ngale esikolo, kunzima kula support.
Sokubunjwa umthetho ozavalisa inhlanganiso ezizimeleyo ezisebenzelana nabezombusazwe.
Siyakusekela kakhulu ukuthi kakulungiswe indlela ebaningi kakhulu, kababe ngabantu ababuya besebenze through ama-structures abaphiwa nguhulumende.
Abanye abantu bayakuchothoza okwenziwa nguhulumende.
Acaca ngempela ukuthi izanu ifuna ukuhlala izanu yodwa emhlabeni, konke okunye kube yizanu. Ifuna osobhuku babe ngabezanu, abalisa babe ngabezanu, izinduna ngezezanu.
Salethulela ezamasiko, ezabatsha kanye nezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abantu abaningi bathi kabasakwazi ukuba bahambise abantwana ezikolo lapho kumemetheka khona ngamandla igciwane le-COVID-19, kumbe behlale labo emakhaya lapho abagcina beganga okumangalisayo. Umevis Gama usethulela lolu daba.
Lokhu kuza ngesikhathi uhlangothi lwezempilakahle lusanda kubika ukuba abantwana abedlula 1,281 laba balisi abalikhulu lamachumi amathathu lanye 131 eZimbabwe bahlolwe ezikolo abahlala khona batholakala belegciwane le-COVID-19. Umnumzana Njabulo Mpofu ngomunye wabahlutshwa yisehlakalo lesi.
Izindlu zokufundela zakhona zintutshwana, kufundwa nzima. Plus nxa sibanje i-COVID yakhona layo khona ngale esikolo, kunzima kula support abayiphiwayo abantu.
Umpofu ukhala labanye abazali abathi umkhuhlane lo usuphazamise izifundo zabantwana.
Sibe behind abaningi bakhona. Bayazama amanye ama-teachers ezinsikolo ukuthi bayenze online, but then emzalini sometimes nxa ungela data yakhona, so umntwana lokhu esalulaya ngemuva, nxa ungela mali like now. Abaningi bayenza ukuthi bazame ukuthi ba-catch up ngama-lessons.
Lokhu kusekelwa ngunkosikazi Miriam Nkomazana ohlala e-Cody Park kobulawayo.
Ezinye izinto unxa ungayo esikolo ugcina ukhohlwa, ikakhulu lebantwaneni, ngoba singabona kathesi ngesikhathi abantwana sebebuyele esikolo bese bejayele ukuhlala endlini bengenzi lutho. Ngesikhathi sokumele beye esikolo sokulohlupho olukhulu kakhulu. Olunye kakhulu uhlupho esimtholileyo ama-uniform abantwana ebengasakwani, izicathulo bese singasakwani, and abazali bebengelamali yokuthenga njengoba bebehlezi phandle, bebehlezi bengasebenzi ngenxa yomkhuhlane lowo. So kule challenge enkulu kakhulu.
Unkosikazi Nkomazana uphinde wathi umkhuhlane lo usubangele ukuba kube lobusela obumangalisayo.
Kube lamasela amaningi kakhulu, abantu bese behlezi ezindlini zabo bengenzi lutho, abanye bebecabanga ukuganga kuphela. So hayi, i-COVID-19 elethu hlupho kakhulu.
Unkosikazi Thithibele Simango wakobulawayo laye uthi sephila nzima.
Mina esise-Cadre Park isi-affecte kakhulu njengabazali labantwana bengasayi lasesikolweni.
Othenga ethengisa impahla unkosikazi Sibongile Nkomo labanye bakhala ngokufanayo.
Hayi, COVID imbangele ukuhlupheka kakhulu empilweni yami. Imali engangiyigcinile konke okukustoka ngacina ngiyisebenzisa sengisidla yona. Khathesi kunjenje izikolo zikwaba yisivumbuvumbu ukuthi izikolo sezivulwa ngilo mntwana ongu-grade 7. Nxa befika esikolo sokuthiwa kulabo research laba bekhala, hayi kusithwalise nzima sibili. Konke khonokhu kwenziwa kuyini? I-COVID.
Umnumzana Simba Rashe James Tafire Nyika, umkhokeli wenhlanganiso yeZimbabwe Urban and Rural Council Nurses Workers Union, ucebisa uhulumende ukuba ahambise abezempilakahle ezikolo okuhlala khona abantwana ukuze kwehliswe inani labatholakala bele COVID-19. Kusenjalo uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba kulomuntu oyedwa obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe. Kwathi abalikhulu lamachumi amane lanhlanu 145 bahlolwe batholakala belegciwane le-coronavirus. Umkhuhlane lo usubulele abantu abedlula inkulungwane ezine lengxenye 4603 kusukela nyakenye. Asebethaphe igciwane le-COVID-19 bafika phose inkulungwane ezilikhulu lamachumi amathathu 129,505. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Mongameli Emerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uzimisele ukukhuphula iholo lezisebenzi. Mnangagwa wethule lokhu namhla emathuneni amaqhawe eNational Heroes Acre ngesikhathi kungcwatshwa umnumzana Maria Wandanzua owayekhokela uhlangothi lwePublic Service Commission. ELeZimbabwe selibumba umthetho olakho ukuba kuvalwe inhlanganiso ezizimeleyo okuthiwa zikhankasela kumbe zinika imali abezombusazwe. Iphephandaba leSunday Mail libika ukuba idala lephalamende lizahlafuna imithetho emitsha ezagambela umthetho we-Private Voluntary Organizations Act. Phansi kweziqondiso zomthetho lo kuza kuba lo muntu obizwa ngokuthi ngu-registrar okhethwe nguhulumende ozakwamukela imali yokubhalisa inhlanganiso ezizimeleyo, ozabona ukuba zisebenza kahle njalo uzaxotsha abaqondisi behlanganiso lezi nxa zingenzi kahle. Abazatholakala besephula imithetho bazahlawuliswa imali enengi kumbe bavalelwe entilongweni okomnyaka. Abatholakala bengalancwadi zokusebenza elizweni bazavalelwa entilongweni okweminyaka elithumi. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Efidlela Ncube kolela ilungelo loluntu.
Kuyacaca ngempela ukuthi izano ifuna ukuhlala izano yodwa emhlabeni, konke okunye kube yizano. Ifuna osobhuku babe ngabezano, abalisa babe ngabezano, izinduna ngezezano, amakansila ngawezano, ama MPs ngawezano, ama senators konke ngokwezano, upresident ngowezano, abantwana besikolo babe ngabezano. Yikubona kuthiwa baye kuChitepo School of Ideology labo baye kwenziwa babe yizano. Ngesingayo ngabo kusafundwa physics, kusafundwa chemistry, kusafundwa business, kufundwa i-ideology yezano. Ngabe izikolo zonke zifundisa izano. Akupheleleke kukhona lokho abafuna ukukwenza, bafuna ukuvimba ama NGOs, kuyalandela bavimba ama political party, bazavala ama church, bazavala ama mosque, bazavala yonke into engasoza. Ama NGOs aqhakathekile ekuthuthukiseni ilizwe, ekuvikeleni amalungelo nabantu. Nga engasekho ama NGOs azimeleka ngekho ngaphansi kwezano, ilizwe liyabe seliphelile. Ngakho ke kawucitshwe lo mlilo, kuvinjelwe ukuganga okungaka.
Umnumzana Efidlela Ncube ulwela ilungelo loluntu. Sixoxe njalo ngodaba lolu lo mnumzana Eliphas Mashaba okubandla lezano PF.
President le cabinet into abayikhangeleyo ukuthi beke befake i-order kulaba bantu behluzwe ukuthi kambe bona benzani. Sibonile America o-Britain befaka izimali through ama NGOs wona lawo, ukuthi kuthiwa khona izimali zizonceda abantu eZimbabwe kodwa zinikwa through ama NGOs. Ama NGOs angikhona usiwakhayela ukuthi avele evela nga alama links le labo MDC wala malinks labo position and so forth. Ngakho ke iproblem esilayo elizweni lapho yama demonstrations, iproblem yokungazwisisi, iproblem yokuthengisa ilizwe ivelela kubo bona abantu abasponsor ama programs anjengona lawo. Ngakho ke siyakusekela kakhulu ukuthi kakulungiswe, ivele baningi kakhulu kababe ngabantu ababuya besebenze through ama structures abaphiwa nguhulumende.
Umnumzana Eliphas Mashaba lilunga lebandla lezanu PF ubexoxa leStudio 7 ekobulawayo. Kasenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu leziphathamandla zikahulumende. Kusenjalo ibandla le-Movement for Democratic Change elikhokelwa ngumnumzana Douglas Monzola lithi selixoxisana lohulumende kamongameli Emerson Mnangagwa ukuze kudingwe indlela yokusebenza ndawonye kumanyano we-Political Actors Dialogue kumbe i-Poland. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Felix Makalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MTC Alliance, lomnumzana Joseph Chuma okubandla lezanu PF. UMafa usungula lingxoxo.
UMonzola ungena njani yena engazange icontest as a presidential candidate ngo ngo-2018 i-constitution yabo ithi labo abagiwa nguchamisa ngo-2018 yibo abafoma ipholadi lomnangagwa ngoba bonke bonabo badliwa babuhlungu ngokudliwa ngomfana omncinyane sithi kangeni kwamanje.
Ye baba Chuma, ungathini-ke ngodaba lolu njengoba kukhanya ngani umnumzana uMonzola sefisa ukuthi asebenzelane lo mnangagwa?
I-Pollard Mthembu lo hlabezulu wonke nje inkundla labo okuhlangana khona laba bantu abezepolitiki kusukela kubandla elibusayo lamabandla nje wonke nje athineyo abephikisa esiwathi ngama-opposition parties. Okumele kube semxoka yikubana sikuzwisise ukubana ukuba nebandla elibusayo lamabandla aphekisayo akutsho ukubana sokudala inkemenkeme yendaba kumbe sokudala umangizondane kumbe sokudala angibonani lawe. Ukuphikisa kwebandla kutsho ubana hayi sibona okutshiyeneyo kodwa sihamba ngento yinye ilizwe lethu i-patriotism. Ngakho-ke uMonzola nxa bebona kufanele ubana bekujoyine noma engazange abe i-candidate ngo-2018 kodwa nxa ekubona ukuthi hayi abanye bahlezi laphana babonisana belaphana yekela lami ngifike eduze kuyabe kuqonde kakhulu. Kuyinto futhi ebengiyifisela ubana ngabe lo Chamisa le-MDC yakhe e-alliance ngabe labo benza into efana nabethi hayi asibuyeni etafuleni laphana siqoqoda namakhanda.
Wena ungathini ngamafutshane sibili?
Konke lokhu thina kusimangalisi isibaya sabo kodwa bazahliyangeka ngoba abantu babazondele ngenxa yokuthi basebethengisile njenge-internal settlement yeZimbabwe lapho uzorewa losmith losithole lindaba liningisi lawo abathengisa khona bahle bahlanzwa ngabantu fithi i-history iyaziphinda i-history repeat itself. Ngamandlwane bangasitshela nje into eyodwa zwi abasebeyiphumisile singathi i-objective eyodwa abangasitsheli ukuthi benzeni ngaphandle kokuthi bachaphaze imali zabantu. Hhayi uMonzola ngowezano, izano yi-MDCT. Thina lokhu vela kusimangalisi ukukhuluma ngakho nje sesikhuluma ngoba abantu bayasibuza kodwa uZulu uthi hhayi bayekelenini zobohla manyosi ngoba abantu sebebebazi ukuthi iPollard ngezani. Kulabanye abantu abakhontestayo kuPollard bengasobezani khathesi sebajoyina sebeyimembers ezani.
Babuthuma ngena khonapho sizukuthi ungathini ukhanya ngazani MDC Alliance ithi lokho kuyinto ngokwezano kuphela kukhokonye.
I-Pollard ayisonto yezano PF. I-Pollard njengoba ngishilo ngiyabo bantu bonke abezepolitiki ukuthi behlangane ndawonye kuboniswane. I-Zanu PF layo ikhonapho igoqelwe labo futhi besifisa ukuthi ngabe bayabuya. Ngiyamuza ukuthi kona hayi ngabe kuthiwa i-dialogue ibuya yenziwe ngumuntu onyutsal lani. Khangela kathesi silohulumende weza bona bayakuthanda ngoba bakuthandi into kumele beyibone naleyo ntona uhulumende wethu esilayo lo president okhona ukamukelekile mazwe wonke jikelele including i-United Nations nangokwayo eyiyo ibhodi enkulu udlula amabhodi wonke la bakwazi njalo bananzelela ubana iZimbabwe ikhokhelwa ngo-president Emmerson Mnangagwa. I-SADC kunjalo, Africa Union kunjalo.
Lapha lizwe umnumzana Joseph Chuma okubandla le-ZANU PF lo mnumzana Felix Magalela Mafa umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance bexoxa le-Studio 7. Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu abaningi kweleTunisia batshengisele namhla emgwaqweni besithi kabasamfuni urhulumente wabo, bathi uncindezela uZulu. Ilizwe leMelika lithi kaliboni lidlelana leTaliban esanda kungena embusweni e-Afghanistan kusalandela ukusuka kwebutho leMelika kulizwe leli. Lokhu kusanda kwethula njalo lilizwe lika-Russia emhlanganweni we-United Nations General Assembly. Kuvotelwa umkhokeli omutsha kwele-Germany lamhla kulandela ukusuka esikhundleni kuka Angel Merkel. Kukhangelwe ukuba kuzavota abantu abafika izigidi ezingamajuma isidupa 60 million. Soku isikhathi sezamasiko.
Sengana masiko
wenzi umandla
lobaba mkhulu
namasiko
babelo bola
usenzi
uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa ngenyanga yamagugu umpandula okubizwa ngokuthi Heritage Month kwamanye amazwe. Abantu abadabuka eMatebeleland lenkabazwe bayakulandela kakhulu lokhu. Uze sizwe okuningi ngodaba lolu sixoxe lomnumzana Mbuso Ngwenya ingcwethu kwezamasiko esintu. Sawumukela kuhlelo Ngwenya.
Ah, ngibingelele iStudio 7, ngibingelele nabalaleli bonke nje. Bakithi inyanga uSeptember inyanga yamagugu. Yebo kambe siyazi ukuthi lusuku lolo lwalubekelwe ukukhumbula inkosi uShaka neyakhothama ngomnyaka ka 1828 ngoSeptember mhla ka 22 noma abanye babuye bethi mhla ka 24. Kodwa ke thina lati singabathwakazi looking at usuku lolu siyabona ukuthi usuku lolu lakithi lwaba inyanga ebaluleke kakhulu njengoba sazi kahle ukuthi uSeptember iyona nyanga neyethu inkosi inkanyamba emakhanda khanda umzilikazi kaMashobana eyakhothama ngayo njengoba sazi ukuthi yakhothama ngomnyaka ka 1868 mhla ka 9 sibona laphana futhi neqhawe layo uLotshe Hlabangana oyinxusa lenkosi la ngomunye owachona ngalinyanga. Yebo kambe njoba siyaguqulwa siyaba inyanga yamagugu. Kumele sikhuthaze ke ukuthi abantu bazi ukuthi ayini amagugu. Amagugu ayinto eqhakatheke kakhulu empilweni yomuntu engafanelanga imlahlekele. Ngakho ke siyesibone ngempela umuntu unqaye lento ukuthi ayigugu noma isendlini uyayakhela indawo especially kwesinsikhathi ekhiwayo ukuthi kungabi lo muntu ozofika lithathe lelo gugu lakhe.
Akusedule lokunengi ngalokhu.
Ingakho ke babudube ukusibona lapha besinxusiwe nakwezinye zezikolo ukuba sikhambe sifundise intsha yethu ngamagugu ayo ukuba ukuze izazi ukuthi isukaphi imvelaphi yayo isukela kuphi. Ingakho sibonela kwesinye sezikolo lapha neEvelyn eUvelle. Sikhuthaza abantwana ukuthi bakhule bezazi ukuthi bangobani njalo baziqade ngamasiko abo ngoba phela isiko eliyingxenye yamagugu. Isiko lakho nje liyigugu lakho.
Siyakuzongwenya kodwa isikhathi sesidliwe ngumangoyi. Akugqibe ingxoxo yethu namhlanje.
Lathi sizamene ukuthi kungasilahlekeli okungamagugu kithi njengokuyithi bethu. Loba siphila empilweni la izinto sezintshintshile. Sekumodernizewa yonke into lapho ohamba khona kodwa ke kufanele ukuthi sihlala sikhumbuzane ukuthi singobani thina sasiqhamike phi sasiphila njani futhi yikho ke lisibona la namhlanje mangabe sibungaza inyanga yamagugu sizama ngayonke indlela even nokuvunula lesifica sivunule ngalendlela okhokho bethu ababevunula ngakhona esethu ke isizwe njengoba sathi sakhiwa ngezizwe eziningi. Akumangalisi ukuthi mawuhamba emgwaqweni ufica umuntu evunule indlela abelozwa abayofunga obabevunula ngayo okanye amanguna evunula ngayo okanye amatswana evunula ngayo okanye amavenda evunula ngayo okanye amadonga indlela evunula ngayo. Lokho kuyikho kanye ukuthi sizama ukuthi lentsha yethu encane engazange kubone lokho kungalahleki bazi ukuthi bazalwa isizwe esasiziphilisa njani.
Ngithathele lithuba ukuba ngibonge umnumzana Mbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu. Ngilethemba lokuthi sizahlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo.
Sengana masiko
wenzi umandla
lobaba mkhulu
namasiko
babelo bola
usenzi.
Okwamanje sike singene kukholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyabonga lami ukwamukela kulolu hlelo.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngifuna sikhangele umthandazo wenziwa uDavida eseyinkosi kodwa ungaba umthandazo lathi emfuna siusebenzise sikhangele izinto ezithize. Ngizabala kumaHubo 144 iverse ka-12 ngisihlala siyaphansi. Kungathi amadodana ethu ebutheni bawo angaba njengesihlahla esezikhulile, lamadodakazi ethu abe njengensika zengosi ezilungiselwe ukwakha isigodlo. Kungathi iziphala zethu zingagcwala zibe lenhlobo zonke zokudla, lezimvu zethu zizale izinkulungwane, yebo lezinkulungwane ezilithumi emagangeni ethu. Kungathi inkomo zethu zingaba lamankonyane amaningi zingaphunzi ekuzaleni kwazo. Kungabi khona ukukhala endleleni zethu. Babusisiwe abantu abanjalo, babusisiwe abantu abakaNkulunkulu wabo oyinkosi. Ngakho ngifuna sinanzile lapho kokuqala ukuthi uDavid ukhuluma izibusiso, ukuthi nxa wena ungaphansi kwenkosi uyibiza ngokuthi inkosi yakho uJesu Kristu, kunezibusiso nokubiyelwa okuthize okuza kuwe empilweni yakho. Ivesi ka-12 siqalise emulini ulapho uDavid uyakhuluma ukuthi ngaba amadodana ethu ebutsheni bawo angaba njengesihlahla esezikhulile. Kumele sithandazele imuli zethu, sithandazele abantwabethu, sithandazele amadodana ethu ukuba uNkulunkulu abakhulise baqine babe njengezihlahla ezingaphansi kwesifula, ukuthi bebe nezithelo ngaso sonke isikhathi. Lokhu kutsho ukuthi amadodana ethu enyama lamadodana ethu emoyeni, kulabo abangabafundisi, kumele sithandazele izimuli zethu ezilibandla lethu ukuba kube khona ukuthela izithelo ezinhle, kube khona ukukhula okuhle. Sikhangela amadodakazi ethu ukuba abe njengensika zengosi, ukuthi abe njengendayimana, abe njengegolide, akwanise ukuthi nxa ehamba lapha emhlabeni kukhanye ubuhle bukaKristu yibo. Siyakwazi kathi siphila phakathi kwesikhathi lapha abantu abangabomama bebanjwa kubi, behlukuluzwa, kodwa thina nxa singababamba sibenze igolide dayimana emabandleni, singababambi kubi. Sinazelela ukuthi kade sikuphumela oludaba abantwana abancane bethatha besenziwa abafazi obaba bengabomama bezindlini. Siyasithi lokhu ngomthetho akuvunyelwa, kodwa lathi iBhayibheli njalo lokhu alikuvumele. Ngakho kumele ukuthi thina amabandla ethu akhulise kuhle abantwa bethu besesaba inkosi, kodwa bekwazi ukuthi nxa ubuya ebandleni yikho lapho othola khona ukubiyelwa, yikho lapho othola khona ukuvikelwa, hayikho nto kube yikho lapho othola khona ukuhlukumezwa khona. Ngakho ke njalo siyananzelela lapho ukuthi uDavid uyathandazela iziphala ukuthi ngabe zingagcwala ngayo yonke inhlobo yokudla, ukuthi kugcwale ukudla. Ngakho ke lapha sikhangelela izinto esizenzayo ukuze zisinike imali. Kungabe kumbe uyalima, kungabe kumbe uyasebenza ngezandla, kungabe kumbe ulokuyimarket kwakho, kungabe kumbe uyilabana abalenkomo. UDavid uyathandazwa lapho ukuthi ngabe uNkulunkulu angachelisa konke lokhu kwesilakho. UNkulunkulu asisize ukuba nxa uqalisa ibhizinisi yakho kumele uyisebenze ize iyefika ekucineni kwayo. Kumele leyo bhizinisi njalo ikunike imali, kumele lokho okwenzayo ngezandla zakho kulethe imali ekhaya. Isiphala sakho i-bank account ingavuzi, ingabi lezikhali ezivuzayo, kodwa uThixo asisize ukuthi ibilokhu iqhela isiya phambili.
Akuyiphethe mfundisi.
Ngegama likaJesu yathandazwa inkosi kuqinise ikunika amandla njalo ikuphumelelise ukuze lawe uqhelise umbuso kaNkulunkulu. Amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi uSenispanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu Jahelidala uNtungameli Nkomo. Sike sizwe uhlelo lwabatsha.
Lingali tshona njani mthwakazi omuhle zimpapo muhle. Ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama nguMaigobe. Namhla sixoxa lo Briske Ncube owenhlanganiso ye Community Solutions Zimbabwe. Sixoxa ngenhlelo zabo ezijonge ukuthuthukisa abatsha elizweni. Briske, ngiyakwamukela kuhlelo bafo. Awusitshela okunengi ngemisebenzi yenu.
Ramai sabona ngiyabonga bafo ukungamukela namhlanje kuhlelo. Basically esikwenza njengenhlanganiso ye community solution yikuthi khona sikhuthaze engakuthi mina active participation yabantu abasha kuzinto zonke ezilokwenza le development engaba khona phakathi kwelizwe. So okokuqala sikhangele ukwakha ukuthula peace building lokubumba ubudlelwane phakathi kwemphakathi ngiphakathi kwezigaba. Then sikhangele njalo iparticipation yabantu abasha ku-governance and electoral processes. Ngathi mina konke okulokwenza le democracy kumbe lokubuswa kuhle kwezabelo kubuswa kuhle kwabantu.
Kungani libona kuqakathekile ukuthi abatsha baphatheke kuhlelo ezijonge ukukhuthaza ukuthi kube lokuthula kanye lokusebenza ndawonye elizweni?
Abantu abatsha siforma over 60% of the population yethu. Yithi esiye kusasa elide esisabhekane lalo. Yithi futhi kathi esesiphila in the present. So singathiwa phansi ekwakheni ukuthula kumbe ekulungisiseni izinhlupho ezikhona phakathi kwelizwe. Then siyabe sichiye that missing link ngoba so far nxa ungakhangela imizamo yonke esiyenziwe okungenziwa genuinely yikuthi abantu abatsha baphiwe umkhandla ukuzibonakalisa labo bathi participate babithi zisombululo on the tape ukuthi kuyini esingakwenza. Kaningi nxa ungakhangela imbali abantu abatsha yibo abasetshenziswayo as objects of conflict and objects of violence. If we harness this energy siyifake in the proper direction then singabumba ilizwe lokuthula. Peace is an integral tenet of development. Any country that does not have an environmental peace, it's hard for any development to be able.
UZulu jikelele usanda ukuthakazelela usuku lwe International Day of Peace. Lapho inhlanganiso ye United Nations ikhuthaze umhlaba wonke jikelele ukuthi asebenze ndawonye ekulwisaneni nge COVID-19. Sikhangele inkuthazo yenhlanganiso ye UN kuyini esingakufunda njengelizwe.
I-COVID-19 isiveze lukho khona akulalizwe elingasurvivor lilodwa. Inkuthazo ye-UN ukuthi khona amazwe ngasebenzelene ndawonye abambane. Ngibona ngani that's the way to go. But however, conflict is a permanent thing. So what you can do is we can manage conflict. Esingakufunda kunkuthazo ye-UN yikuthiwa khona let's try by all means ukuthiwa khona sithi thina ameliorate violence and then we manage ama-conflicts akhona. Bese sivumba ke general global consensus. Yokuthiwa khona amazwe aphilisane kuhle. Then thina njengelizwe leZimbabwe omunye sikufunde yikuthi khona charity begins at home. Inkuthazo yami yikuthi khona kuyo yonke imizamo esiyenziwe ukubumba ukuthula, i-National Peace and Reconciliation Commission must now then initiate genuine dialogue ngama-past conflicts yonke aba khona, i-address all post-conflict situations ezikhona current, kungaba ama-conflict maybe awombhuqazwe wako aba khona kanye la wonke ama-conflicts aba khona. A conflict cannot be solved nxa kungazange kube ne-genuine dialogue. So esingakufunda is come down to the table, abantu bahlale phansi babonisane singasombulula njani inkinga lohlupho esike saba lazo. Singenza njalo, this is going to work to bring national cohesion, which I will continue saying is an important factor in the development of any nation.
Hayi Priski, ngiyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo. Mthwakazi omuhle Zimbabwe omuhle, sesifikile emaphethelweni wohlelo lwe-2 lwabatsha. Sodibana njalo ngolwesibili kuhlelo lwe-Live Talk The Connection. Olivalisayo ngenjabulo, igama nguMikeove. Bye bye.
Kwezemidlalo kwenziwe isikhumbuzo namhla sikaMasitis Rambo Sibanda eWest Park Cemetery lendlini yakhe eMzilikazi. Abalandeli labakhokhela iqembu leHighlanders bancome kakhulu imisebenzi kaMasitis. Ayisizwe uNdumiso Gumede, omunye wabaqondisi beqembu leHighlanders, ekhuluma ngokuqhatheka kwabadlali langomdlalo wenguqulo kunye.
Hlalani likwazi-ke bakithi ukuthi iclub Highlanders Football Club iyathokoza nxa ibona ama-players behlangana ukuthi sabe sadlala sonke ake senzeni something. Lezikhundla ngikhona ngale Highlanders ngalifuna zikhona kodwa isizo zokunikwa mina ngicela ukuthi ukuqonqosela kwami awunikwa. Isikhundla siyasetshenzelwa, isikhundla siyasetshenzelwa, isikhundla siyasetshenzelwa. Vela wenze ukukhanya njengalamhla lapha mbonile lapha hatshelezama mbijana basithiya basithiya utshiwo ngubani into yabantu le. Vela bakufake abantu nxa ufuna ukungena.
UNdumiso Gumede ngomunye wabaqondisi beqembu le-Highlanders ubekhuluma emcimbini wokukhumbula uMasitis Rambo Sibanda wayedlalela iqembu le-Highlanders lele-Warriors. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje wathi sikhangele ebesilazo. Abazali abaningi bathi bahlutshwa ikumemetheka kwegciwane le-COVID-19 ezikolo. Sokubunjwa umthetho ozavalisa inhlanganiso ezizimeleyo ezisebenza labezombusazwe. Abalandeli lenkokheli yeqembu le-Alenza Football Club namhla benze isikhumbuzo sikaMercedes Rambo Sibanda. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Oliver Lesayo ngo-Kipstube.